Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ngaphetha ngasagoli kuzange kube nomehluko kodwa ngisake ngovalo ngoba ma utshela ukuthi ukhona i-corona uyakungawazi ukuthi uzophinda ugule futhi or ugula lokwana kokugula kwakhona okuphelile.
Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili 2124 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilithumi lasithupha 15,715,894.
Siyakwazi ukuthi uhulumende nxa engakungaba nentathela izindaba eziyabe zingani sezibhala abangakuthandiyo bona abangakufuniyo uhulumende yasebenzisa amapholisa lamasotsha lamaseyo ukumthatha bemtshaye bemethusele kumbe beke bemcatshise okwesikhathi esincinyane ukuthi bemethusele nje.
Intathela izindaba uHopewell Chinono obotshwe ekuqaliseni kwaliviki walelwe ithuba lokuthi ahlawulele isandiso sebail ngumthethwandaba kamantshi eHarare lamuhla. Kuwoza Friday kuliviki sileqembu lamajaha azibiza ngegama lokuthi Western Cousins. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili 2124 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Asebesinde kuleli gciwane sebengamakhulu edlula amahlanu i-510 labulala abangamachumi phose amathathu i-28. Ukuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo leli gciwane eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 110,516. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyenwe belalo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisitshiyagalombili 787,501 labulala inkulungwane ezedlula ezilithumi lasithupha 16,697 wasinda inkulungwane ezingamakhulu edlula ezine 446,082. Ngubika abenhlanganiso ye-African Union emhlabeni jikelele asebetholakale belalo sebeyizigidi phose ezilithumi lasithupha 15,715,894 labulala inkulungwane ezingamakhulu edlula eziyisithupha 637,615 abasindekilo beyizigidi ezedlula eziyisitshiyagalolunye 9,588,911 kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Ukuqonga kwenani labathola igcikwane le-coronavirus sokubangele ukuthi abaningi ababengalesabi baqalise ukulimuka ukuthi impela likhona njalo liyabulala. Kumaviki amalutshwana asanda ukwedlula, umphathintambo wezomvikela unkosikazi Opamchinguri Kashiri wamangalisa abanye ngokuthi igcikwane le-coronavirus lithunywe ukuzojezisa abamazwe angentshonalanga ngokwethesa eleZimbabwe izijeziso zenotho. Lapha kwakuyisikhathi ilizwe lingakabi lo muntu olegcikwane leli. Kwathi ngokubhubha kukamnumzana Zororo Makamba, abantu baqala ukubona ukuthi impela likhona njalo liyeza. Kodwa abanye babelokhu bengani abakholwa ukuthi likhona. Kulezi nsuku sebebalutshwana abangakholwa ukuthi leli gcikwane likhona. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lomunye owake watholakala elalo leli gcikwane kodwa osowasindayo, umnumzana Dennis Juru.
Ngathala ngovalo, into yokuqala ukuthi ngathala ngovalo kodwa kade ngingasagoli ngoba ngathesta ngingasagoli. So of course akuzange kube nomehluko kodwa ngisake ngovalo ngoba ma utshela ukuthi usine-corona unayo i-corona. Yabona ukuthi uzophinda ugule futhi ogula lokwana kokugula kwakhona ekuphelile. Of course ngachaya ngovalo plus kunapho sometimes ukuzwa kungani uyagula futhi ungazwa kungani uyahlehlela uyazi ukuthi ta ye corona la amazi sefuna ukungibulala njani njani. So ngathi kunjalo.
Manje wathi usubonile ukuthi ulalo leli gcikwane imuli wayitshela njani?
Imuli uyathi ngathi ngithesta ingakathola ama-results vele ngangena ku-isolation. So bona kade sebewazi vele ukuthi ama-chances okuthi nibe positive akhona. So besengihlala ngingedwa kurumu yami, so akuzange kube ne-problem kakhulu.
Ungatshelani abalaleli ngegcikwane leli ukuthi limemetheka njani? Ungomunye yini owawungakholwa ukubana limemetheka lula?
Ya, into engayikhulumayo ukuthi abantu kufanele bafake ama-mask, kufanele abantu bafake ama-mask always kulani ukuthi ulezihlobo or ulobani, kufanele abantu bafake ama-mask ngoba igciwane leli alinani ukuthi yisihlobo sakho or yisithandwa sakho, ngubhuti wakho, ungane wakho, yini yakho. Kufanele ufake i-mask kungelani ngokuthi ulobani eceleni.
Lo ngumnumzana Dennis Joro. Ongomunye owasinda kugcikwane le-coronavirus ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Izakhamizi zakoBulawayo zithi kumele isibhedlela se-Ekusileni siqhatshe abongi labodokotela abavela emhlubulweni weMandebeleni. Isibhedlela lesi sikhangelelwe ukuqalisa ukuqhatsha ngeviki ezayo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isibhedlela lesi sikhangelelwe ukuqala ukusebenza ekupheleni kwayona le inyanga. Njalo sizabe sisamukela abantu abagula umkhuhlane we-COVID-19. Silembheda enelisa ukuba lezigulane ezingamakhulu amabili lengxenye i-250. Ngalokho kukhangelelwe ukuqhatshwa abongi labodokotela abangaphezu kwamashumi ayisitshiyagalolunye i-95. Umqondisi wesibhedlela seEkusileni uDokotela Absalom Dube wenqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7 mayelana lokuqala ukuqhatsha, kodwa utshele iphephandaba leChronicle ukuba uhulumende usebaphile imvumo yokuba baqhatshe abantu lapho kulungiselelwa ukuvulwa kwesibhedlela lesi. Umnumzana Mike Ndiweni oyisakhamuzi sakoBulawayo obencedisa abantu bakuleli dolobha ukuba bathumeze amaphepha abo okudinga indawo yokufundela ukuba ngabongi uthi isibhedlela seEkusileni kumele siqhatshe izakhamuzi zemhlubu lweni esikiso.
Thina sikhangelela ukuthi nxa ekusileni vulwa ithathe abantwana abakoBulawayo. Siyazi ukuthi kusathe sidlileyo sibonile kusiba lokungabanjwa kuhle kwezinto ekuqhatsheni lapha. Sibone abantu bezofundela ubongikazi ngolanyakenye ngo-Okthoba, sibala abantwana abangu-4 kuphela empilo abalapha. Kuyinto vele okumele ilungiswe. So akudingakali ukuthi sibuzane ekusileni ukuthi kumele iqhatshe abantwana bangakhi, kudingakala ama-locals.
Unkosikazi Faith Ndazi ongumongi engaqhatshwanga uthi ukhangelele ukuba athole umsebenzi.
Njengabantu bakoBulawayo sikhangele lathi ukuthi ekusileni mayivula lathi sikwazi ukuthi sithole imisebenzi. Sesize sisebenze emazweni angaphandle and I'm hoping ukuthi since kuzophuma ama vacancies ekusileni lami ngikwazi ukuthi ngithole umsebenzi khona.
Sekwedlule inyanga egcweleyo abongi bekhalale umsebenzi besithi iholo labo aleneli ukubaphilisa. Unkosikazi Alice Gumede oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi umumo okhona elizweni uzenza ukuba abongi abangela msebenzi bafake impilo zabo engozini ngoba bezama ukuziphilisa.
Nxa sikhangele khathesi abongi bakustrike ngoba imali yabo ayisathengi lutho, kodwa nxa sekuphume ama-vacancy ekusileni laba abangela msebenzi sebezahamba kuphela ukuthi bayeqhatshwa ngoba bezama ukuthi labo baziphilise bengasakhangela ukuthi kakhulu bafaka impilo zabo engozini. Sibonile lapha empilo ama-students amaningi abanjwe ligcikwane leli le-corona ngokuswelakala kwe-PPE. Umuntu ongaqhashwanga kakhangeli imali akufunayo ngomsebenzi, so iningi lizagijimela ukuyaqhashwa nje.
Umnumzana Thando Lwenkosi Moyo, isikhulumeli somanyano we-IM for Bulawayo against COVID-19, iqembu labantu abaphathisa ekulungiseleleni isibhedlela seEkusileni, uchasisa isibanga asebekiso.
Ngathi sesihambe ibanga elide sikhankasela ukuthola imibheda, imithi lakho konke nje okudingakalayo ukuze isibhedlela sekusileni sivulwe. Nathi kuyona le iviki nje sithole ama mattress alikhulu evela eHindu Society. Ke emavikini adlulileyo sithole njalo imali engange $1,550 ivela esokwenhlanganiso yabantu abaselizweni laseKenya. Sithole njalo i-$1,500 ivela eMiracle Missions, kuyimali yokuthenga impahla yokuvikela amadokotela lamanesi. Lokhu ke sikubona kuyimizamo edonsela amaduzane ukuvula kwesibhedlela lesi.
Isibhedlela seyekusileni sizabe sivula okokuqala lapho sisamukela izigulane ezilegcikwane le-coronavirus. Okwakhathesi singakaze sivule isibhedlela sikahulumende ese-United Bulawayo Hospital yiso esamukela izigulane lezi, kuthi esempilo sikhangela eminye imikhuhlane. Isibhedlela seyekusileni lese-Stone Grove yizo ezazivele zilungiselelwe ukwamukela abantu abahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19, kodwa lokhu zingakalungi njalo inani labantu abagulayo liyaliqansa okwamagama koBulawayo. Kukanti le ndawo ezifikela abantu abavela kwamanye amazwe sezigcwala okufaka impilo zabo engozini ngoba behlala beminyezelene. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Intatheli zindaba elodumo uHopewell Chinono obotshwe ekuqaliseni kwale iviki namhlanje walelwe ithuba lokuthi ahlawulele isibambiso sebail ukuze athoniswe evela ngekhaya ngumantshi umnumzana Ngoni Nduna weHarare. Ngakho ke uzaqhubeka ivalelwe aze ephindele emthethwandaba mhlaka 7 kuNcwabakazi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lesi sinqumo siza ngemva kokuba umtshutshisi uWhisper Mabhawuti ethe akumelanga aphiwe leli thuba uChingolo ngoba engasoke azilandele iziqondiso zebail okuvezwayo ukuba uhluphane lamapholisa lapho embopha emzini wakhe eChisipiti. Lokhu kuza ngemva kokuba umnumzana Jacob Ngarivume, omunye wababotshwe sikhathi sinye laye okhokhela ibandla eliphikisayo eleTransform Zimbabwe, onguye njalo okhokhela umkhankaso wokutshengisela ohlelwe ukwenziwa mhlaka 31 kuyona lenyanga we-31st July Movement, laye eyalelwe ukuhlawula isibambiso sebail. Igqwetha likaNgarivume umnumzana Moses Nkomo uhle wakubeka sobala ukuba sebekhweza emthethwandaba we-High Court lolu daba bephikisa isinqumo lesi. UChingono loNgarivume ababotshwe ngomvulo betheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli zindaba esacathulayo eyeYoung Journalists Association Zimbabwe, YOJA, umnumzana Leopold Munende upha umbono wakhe.
Le into esesiyijayelile, siyakwazi ukuthi uhulumende nxa ukungaba lentatheli zindaba eziyabe zingani sezibhala abangakuthandiyo bona abangakufuniyo, uhulumende yasebenzisa amapholisa lamasosha lamaseyo ukumthatha bemchaye bemethusele kumbe beke bemcatshise okwesikhathi esincinyana ukuthi bemethusele nje engaphindi ekwenze. Lokhu esikubonayo osokusenzakala endabeni kaHopewell Chingono yikuthi bazama ukuthi engabi lokhu ebhala lokhu ade ukubhala, especially ku-Twitter ngabo bona, especially amalunga awezanu-PF lathi wona bayenza okobugwelegwele.
UMunende uthi isizathu esikhulu sokubopha abasola uhulumende abanjengoHopewell loNgarivume yimizamo yokwethusela uZulu ongafisa ukuphatheka ekutshengiseleni kuka-31 Ntulikazi.
Njalo abafuni ukuthi kube le demonstration le ofuze ibe khona mhlaka-31. UHopho akwenzwa yi-state yikwethusela kuphela. Ngasoze kugwetshelwe bethi sebemvalele, hayi bazamthiya. Lapha basamethusela kuphela, okuzalandela ukuthi bengabona engethuselekanga, engethukanga yena ngokwakhe. Sizabona sebemchaya phambili la, sibone sebengani sebebulala izinto zakhe, sebemlanda kwezinye indawo. Sesikujwayele lokhu, yiZimbabwe sesijwayele nale.
Ngakolunye udaba olufanayo obelusemthethwandaba, umeya weHarare uCouncillor Herbert Gomba laye ulincitshiwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail. UGomba wetheswa umlando wokusebenzisa amandla ehofisi yakhe ngendlela engayisiyo kanye lemisebenzi yenkohlakalo kwezokuthengiswa kwendawo zokwakha ama-stands. Amagqwetha kaGomba kungu-Professor Love Momaduku encedisana lomnumzana Harrison Nkomo. Uthi ngono yena umnelwa ngamagqwetha awenhlanganiso eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights, Setelechara, unkosikazi Beatrice Mthethwa, Douglas Coltart, noGift Mtisi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abenhlanganiso ezilwela ilungelo lentatheli zindaba kanye lozulu jikelele ezwekazi le-Afrika lasemhlukulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika sebelobele umongameli Cyril Ramaphosa wele-South Africa ukuba angenele kudaba lokubotshwa lokuhlukunyezwa kukaWopwell lezinye intatheli zindaba okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa uhulumende uthi akekho ongaphezu komthetho beza botshwa bonke abaphatheka kumikhankaso etshotshozela udlakela loba ukwephula iziqondiso ze-lockdown ngesikhathi ilizwe limelana le-COVID-19. Lokhu kufakazwa imibiko eqhubeka ikhitshwa iziphathamandla zikahulumende lezezanu-PF ezigoqela umabhalane wezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sezanu-PF umnumzana Patrick Chinamasa labanye abakubeka sobala embikweni yabo abayiloba enkundleni zokukhulumisana zebulenjini ezinjenge-Twitter ukuba bazobotshwa bonke abaphatheka kumikhankaso ephazamisa ukuthula elizweni kungakhathalekile ukuba bangobani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 o'clock ntambama kumagagase awe 909 AM lawe shortwave 12080 lawe 15775 kHz lapho esiyabe siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 ngesikhathi inani lasebetholakala lwelegcikwane leli liqansa okwethusayo eZimbabwe. Kodwa likhumbule zihlobo alenelisi kungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump usemise isigaba somhlangano omkhulu we-convention webandla lakhe lama-Republicans obumele wenzelwe esigabeni se-Florida ngenxa yokuqansa kwenani lasebetholakala bele-COVID-19 kumaviki asanda kwedlula kuleso sigaba. Lo mhlangano usuzakwenzelwa esigabeni se-North Carolina kuphela. Unobhala obona ngezobudlelwane bemelika lamanye amazwe womhlaba u-Secretary of State Mike Pompeo wazise ukubana inkulumo lele-China zokuzama ukuthuthukisa ubudlelwane bamazwe omabili sezehlule ngemva kokuvalwa kwesigodlo seMelika edolobheni le-Chengdu ngele-China. UPompeo ubikwa ebe lohambo lokwethekelela isigodlo sesiphala solwazi sowake waba ngumongameli wele-Melika ese-Richard Nixon Presidential Library esesigabeni se-California khonapha eMelika ukuya kwethula lumbiko njengoba uPresident Richard Nixon kunguye owayekhuthaza ukuthuthukiswa kobudlelwane bele-China lele-Melika. Owake waba ngumongameli wele-Tanzania umnumzana Benjamin Mkapa akasekho. Umkapa ubhobhele esibhedlela se-Dar es Salaam lapho akade selatshwa khona. Umoyi waba ngumongameli wesithathu ngemva kokuthola uzibuse kwalelo lizwe. Wabusa kusukisela ngomnyaka ka-1995 kusiya ngo-2005 lapho anikeza khona intambo zombuso kumongameli Jakaya Kikwete. Sizigqiba lapha-ke indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi isimangalele iCouncil yakoBulawayo emthethwandaba udaba lwamanzi angahlanzekanga eluveve kuleli dolobho awabangela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo owabulala abantu abedlula ithumi lantathu kunyanga ezedluleyo. Inhlanganiso le isanda ukukhweza udaba lokuphikisa isinqumo sikahulumende sokuguqula amabizo ezitalada zakoBulawayo ngezizathu ezichiyeneyo. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubela umgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Ambrose Sibindi.
Izakhamizi bangena ezikweledeni eziningi abayezokuthi bahambe ezibhedlela siyakwazi khonokho, abanye njalo bayatsho labo ukuthi kwenzakele kwaba lezimfa bangena ezikweledeni ezinenxa yezimfa ngokunjalo izakhamizi zeneze affected ziyabe zazikhangelele ngcembe zikhangelele ukuthi aluba khona ezakubhadalwayo ngenxa yohlupho lwabakhona at least nxa zingancedisa ukuthi ziphathiseke kungazinceda so ke izakhamizi kose zithe hayi njengoba lolu daba ungathi lokulindaba egudini lungaphumika kahle kungcono ke zizama ukuba naziye emthethweni ziyebonisana umthetho bancetha ukuthi kambe lolu hlupho lungamiswa njani ngoba abanye bekhuluma indlela eziningi sami thina njengabantu abamile izakhamizi le ndlela ezinye ezazikhulunywa ngabantu abanye funa ukuthi hayi kungena emgwaqweni kuyedemonstrata kuba ngumsindo sathi hayi umsindo asoze usiphathise nxa kuyikuthi njengoba izakhamizi zingasuzekanga asenze into ngomthetho kuyikho abantu basemthethweni sibona ungathi emthethweni labo uzaphuma khona kuhle ukuthi indaba leyi imiswa njani kumbe iphetha njani
ikhansili ingenelisa yini ukuthola indleko zokunika zonke izakhamizi ezathinteka kulolu daba njengoba sibona vele ukuthi ayila mali
well siyakwazi ukuthi eZimbabwe imali vele iyahlupha akula muntu olayo lezakhamizi ezifana nalo zingananzelela imali eyazilayo kodwa ngenxa yokuthi phela zangena la zendlekweni ezithile zibhadala ama-medication zangena endlekweni ezithile lazo ziqhubeka zidinga imali zokubana ziyebeka abanye abedlulayo izihlobo zabo sezidinga ukuthi engxenye zincediseke la njalo izakhamizi ziyakukhola ukuthi inhlanganiso enjengabo-city council zenezi ezinje ziyakukhola ukuthi kungaba le funding okuthiwa yi-insurance normally i-council engaba la ukuthi nxa ukuthi i-council ithwala ukuthi phose uhlupho lwabakhona olokuthi abantu bagule kumba abantu bafe imbangela kungenxa yamanzi izakhamizi ziyakukhola ukuthi zingancediseka ikakhulu khonabo ngemali ye-insurance
kulo daba njalo lwezitalada zakobulawayo olusemthethwandaba
well okuliqiniso yikuthi indaba yamabizo la alethwa nguhulumende thina njengezakhamizi lawo mabizo aso bajabulele isizathu esokuqala yikuthi sidinga indlela okubanjwe ngayo lindaba ungaba le-urban councils act iyacaca ukuthi into enkulu okufanele yenziwe nguhulumende akuzange kube le-consultation eyenziwayo nocouncil kungani sitsho njalo yikubona i-council yenza isinqumo okuthiwa yi-council resolution layo futhi i-council yaphuma lamabizo izakhamizi yayizabuya kithi izakhamizi zosiconsulta ukuthi sokulo daba olunje lathi sibe ne-input kodwa lokhu akwenziwanga imigwaqo ifile ayiqedakali ukuthi kuyini khathe sile ndaba ze-COVID-19 okufanele zigijinyiswe
lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekobulawayo
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forbidden. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday.
Uhlelo was a Friday, Willie Viggy. Sileqembu lamajaha asakhulayo adabuka enkulumane kobulawayo. Abazibiza ngegama lokuthi Western Cousins. Asizweni bexoxa lomsakazi we Studio 7 uEzra Jesus Band.
Leli qembu lijabulelwa ngabantu abaningi kakhulu abasakhulayo njalo licula imidumo etshiyeneyo. Likhokhelwa ngu-Ashbold Mumbamaro yena owafunda eMtshane Primary School laseMandwande Secondary School ngemva kwalokho wangena kwezomculo.
Ngiqala into zokucula ngo-2011 ngize ngaqala ukurekhoda 2013 semvakatshele eHarare ngachesa nalo mutomi nje sachesa nanje sakusoma sathola ukuyarekhoda ekho lapho engibone khona into le esenye engayenza lami yikho kubuya kwami koBulawayo 2014 sengizozama ukuthi hayi no kubo bonke abafowethu engangidlala nabo sasile team esasihamba la kuthiwa yi-Four Cousins ngabe sengisithi hayi no bafowethu asizameni umusic
I Iqembu laqala sasazwa ukuthi four cousins laseliguqula igama. Sibuze uAshbold ukuthi pho kungani bacabanga ukuguqula leli gama.
Sawuthina sisuka on the western side enkulumane ekhosazibiza ngokuthi Western Cousins. Sile album elilodwa esilalo manje salikhipha last year ngoDisemba 2019. The single track elilodwa salikhipha ngoFebruary. The album baliyamukela abantu, baliyamukele kakhulu. Inkinga esuke yabakhona ngesikhathi sesikhalela ukuthi April sifuna ukumaketha i-album, sasifuna ukumaketha ngonye uhlobo olutsheneyo but kwasuka kwabuya sesifo se-corona.
Ijoba labantu Western. Labantu Western.
Ukwenza sihlabele umculo esiwuhlabelayo si-inspirewa izinto ezenzakala elokishini and njengabantu kade bengabantu be-fashion singahlabeli sihlulekile ukuthi sibuyele genre le-1 so sibuye sihlezi kuma-genre amaningi.
Manje phela njengeqembu kumele lazi lapho elimi khona kwezomculo ukuze lidume phela kakhulu.
Dinga lapho singaba best khona lapho sizazibona si good khona sokudependa ngabantu ukuthi bayamukela kanjani umculo wethu nabantu ama advisor bese si team so silala lapho sidinga khona ukuthi ayifuna ukuhlabela lokho okwamanje sisangena nje wonke amajenda. Project esilawo sisebenza le Shakers Records, sisebenza le SETI, i-Ten NGO company, sisebenza le DJ Khulu, le DJ Cooperman, ndiye ngisebenza le Victory Siyanqoba, dala amanye nje amanye amaqembu nje amanye ahlukeneyo nje ambalwa just to mention a few.
Isikhathi sesidlo kumangoyo ungathini ukubalaleni ngamafithane
singathole usekelo olupheleleyo and not just support but ama-advice izinto ezinjalo siyazisebenza asila manager but esikudingayo from kini abalaleli support and then umusic wethu bengawuthola ku-Reverb Nation lonke i-albhamu lesingu kukhona but kodwa sinenini siyalijikela i-albhamu lonke kiwonke ama-social media platforms sikhona ku-Facebook at Western Cousins Empire sibuye futhi sibe khona ku-Twitter at Western Cousins.
Western Cousins ngabafana abekasi enkosi kodwa sethu nqa ngobulawayo ebese lapho kuhlelo waza waza Friday ngomthumo wabo ohlakazayo belaso de mnandi kini lonke liphephe emkhuhlaneni khona ngimene studio 7 igama lami ngu Jesus Banda.
Uthando lweqiniso ufana lokubona isibopho few of us is
ngani ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela sebezenkulungwane ezedlula ezimbili 2124 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Intatheli izindaba uHopewell Chinono obotshwe ekuqaliseni kwaliviki walelwe ithuba lokuthi ahlawulele isibambiso sebail ngumthethwandaba kamantshi eHarare namhlanje. Kuwoza Friday besile qembu lamajaha azibiza ngegama lokuthi Western Cousins. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi libe lempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.